Umhlangano walonyaka oqoqwe inhlanganiso ya Live Albinism Initiative imanye nezinye inhlanganiso zabaphila lobugoga. Unkosazana Samantha Sibanda wenhlanganiso ye Signs of Hope Trust uthi udubo olukhona lubandlululo oluveza ngabantu abanenge luqondiswe kwabaphila le albinism.
Abantu bajayele ukuthi yinkawu kodwa ayisikho khona lokho. Ukukhuthaza ukuthi abantu besebenzise ilanguage efaneleyo kumbe ulimi olufaneleyo nxa be-refer or nxa bekhuluma ngabantu abale-albinism. Kukhuthaza ukuthi sithi ngabantu abalobala. So abantu abalobala bahlangana lezinto eziningi ezihlukeneyo, i-discrimination, bayabandlululwa kakhulu even nxa kuyimisebenzi.
Inhlanganiso ya Live Albinism ithi le mikhankaso yokufundisa uzulu nge-albinism ugoqela ezikolo, ezinkonzweni lakundawane ezihlukeneyo. Ngokunjalo sebe lommeli wokufundisa nge-albinism ubrand ambassador wabo umculi uSandra Chirenge ojabulise abantu ngomculo wakhe. USandra uthi uhambela isikolo esenza imidlalo yokuzilungisela eyamadrama lo mculo ekhuthaza abantu ukuzwisisa nge-albinism noma ebhekana le nkinga lapha lalaphaya.
Abantu abangizwisisi sometimes ngoba mina I'm black, so ma abantu bengibona ngikhuluma nge-albinism baqalisa ukungibuza ukuthi kanti beniyinhlobo ukhuluma nge-albinism yona awukho, you are black. So sometimes abantu abangithathi serious, but as the time goes on baqalisa uku-understand ukuthi albinism awusomkhuhlane, umuntu uyabe engaloyiwanga kodwa nguThixo umdali vele olungisa umuntu wakhe kanjalo.
USandra uthi usebenzisa indlela ezijeneyo ukufundisa abantu nge-albinism okugoqela lo mculo awenzayo njalo elengoma ezihambelana nalo msebenzi.
And then sometimes I do ama-drama ukuthi siyenze awareness abantu bafundi. Ile album ethiwa ngundamwana Jesu and then the other one tishayiva kachete.
Abantu abangenela umbuthano onanzwa minyaka yonke phansi komanyano wamazwe omhlaba bakhala ngobandlululo lokukhangelelwa phansi nguZulu okuqhubekela phambili kusenzakala kunye lokubandlululwa lasemsebenzini. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingu Mark Peter Ntambe.